Igama ngumfundisi Del Gurajena, ngikhonza e-Fortress of Faith Tabernacle, ngilapha e-Brooklyn, New York. Ngize eMelika umnyaka ka-1998 ngo-July. Bengilokho ngihlala lapha e-Brooklyn, New York, ngikhonza e-Fortress of Faith Tabernacle.
Uze lapha usungumfundisi vele kumbe ufundele ubufundisi usolapha eMelika?
Ngize lapha sengingumfundisi. Ngifundele ubufundisi eHarare, e-college beseGlenora ngalezo nsuku. Kodwa khathesi isiseHatfield, ithwa yiPan African Bible Institute eseHarare.
Uze lapha nje kwabakhuluma ulimi lwesiNgisi. Uchumayela ngesiNgisi kumbe ngesiNdebele?
Ngichumayela ngesiNgisi ngoba abazalwana abaningi esikhonza labo ngabalapha eMelika, abanye ngabantu abamnyama abalapha e-America ababizwa bethwa ngama-African Americans. Kodwa silabazalwana abalutshwane abavela eZimbabwe abakhuluma isiNdebele, abanye bakhuluma isiShona. Ma kungaba nemfa siyahlangana sihlabela ngezesiShona langesiNdebele, sichumayela ngesiNdebele nangesiShona.
Ngizwa kuthiwa selabumba umanyano kumbe lawe sowangena kumanyano lowo olomhlangano omkhulu. Ungasichasisela ngawo umanyano lowo kanye lomhlangano wangkhona okhona ngapho ngase-New York?
Umhlangano ubizwa kuthiwa yi-CFI, Christian International Fellowship. Mina ngijoyine sekuleminyaka emibili yimemba yalo mhlangano. Umhlangano okhulu sibili ngoba kubuthana abantu nge-Labor Day weekend eyenzakala beginning of September. Ku-Labor Day weekend abantu abaseZimbabwe bayabuthana bevela kuwo wonke ama-states. Abanye bayabuya bevela eZimbabwe, abanye bavela eCanada, e-UK, bezobuthana ukuzokhonza. Njalo kuyabe kulabantu abakhonza ama-church achiyeneyo, abanye abe-Methodist, abe-Reformed, abe-Brethren in Christ, ama-Catholics, lama-Pentecostal. Bonke bayahlangana sihlabela ezakithi ekhaya, sikhonza iNkosi kanye.
Ochumayelayo lonyaka ngubani?
Kuyabe kulabachumayela abaningi abachiyeneyo abavela kuwo wonke ama-states amaningi. Abanye babuya bevela eZimbabwe bechumayela. So kuyabe kungela umchumayelo yedwa. Kuyabe kulabachumayela abaningi ngoba kuyabe kule-conference kulama-service amaningi.
Ungabakhuthazani labo abangakangeni kulumanyano ukuthi ume njani? Unceda ngani sibisibili?
Lumanyano uyabambanisa abantu. Uyanceda kakhulu ngoba abazalwane bayabambana kungakhethwa ukubana umuntu ukhuluma isiShona kumbe ukhuluma isiNdebele kumbe ukhonza iKatholiki kumbe ukhonza ngapi. Bonke abantu bayabuthana nje sibuthanela ukukhonza uNkulunkulu ngoba sonke siyabe sithemba uNkulunkulu. Njalo ngoba sikhashana lasekhaya, ma sihlangana njalo kuyasikhumbuza ekhaya. Njalo kunceda abancane laba abakhulele lapha abangakwazi iculture yethu.
Ngizwa njalo ukuthi abesigodlo sommeli weZimbabwe ngaseMelika bazabe bekhona bencedisa abantu ukuthi babhalise amapassport.
Yeah, bazabe bekhona bezele Washington DC benceda abantu ukubhalisa amapassport nemibuzo abayabe belayo. Abantu abanye balamapassport awa-expireyo, abanye abasela, abanye batshontshelwa amapassport, amanye alahleka. So ma bebuya banceda abantu ukuthi bathole amapassport. So bazayenza konke ama-fingerprint lokufila amafomu nokuthatha imbadalo zabantu and then bebe sebehambise ekhaya ukuthi abantu belungise amapassport.